Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thandono Kawande. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 4 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umthethwandaba we High Court usususe udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ngumkhokheli webandla lezanu PF kuluhlu lwendaba ezimele zingene enkundleni.
Edilogwe besala besithi bona abathambi lami o Joseph Chuma hayi bengabantu abadefend izanu badefend umgabe baze basicina bengakwazi ukuthi umgabe seqotshiwe.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abebandla lezanu PF baphomba ukusekela umkhokheli lanxa besazi ukuthi kalahlonzi.
Yingubona abakhokheli bethu kusukela kupresident kusiya kubasekeli bakhe kusiya kunational chairman kusiya kusecretary for administration wabumpofu bonke bakhuluma ngelizwi linye ukuthi phansi lodlame.
Kodwa bona abezanu PF bathi abasola inkokheli yabo abazilutho.
Uyafuna sithangela omama yibo abahlukuluzeka kakhulu ngokuswelakala kwe-transport balutshwana omama abathatha amabhasi.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ukusilela kwemota zokuhambisa kuyaqhubeka njalo ukukhuphuka kwentengo yazo okwenzakale izolo kuzabangela ukuthi uhlupho lolu ludlondlobale. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba we-High Court usuwesule udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa kuba ngumkhokheli webandla lezanu PF kuluhlu lwendaba ebezimele zingene enkundleni. Lolu daba belukhangelelwe ukuqala ukuthoniswa izolo. Umholi wabehluli uJustice Mary Zimba Dube wesule lolu daba esithi kuzamele isicelo sikamnumzana Goodson Nguni othi ufuna ukuvikela Mnangagwa siqale sihluzwe. Udaba lukaNguni lusemthethwandaba we-Supreme Court lapho oluhluzwa khona ukuthi uNguni ulalo na ilungelo lokupha ubufakazi obuphikisa obuka Msengezi kumbe lulahlwe njengalokhu okufunwa nguye uMsengezi. Kusenjalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abebandla lezanu PF baphonga ukusekela umkhokheli lanxa besazi ukuthi kalahlonzi. Uthi lokhu bakwenza ngesikhathi sikaMgabe sebephindile njalo kusikhathi sikaMnangagwa. UMafasibanda uphe njengesibonelo abomnumzana Joseph Chuma loBelieve Gawule athi la kundaba ezifana lokuchiswa kwendlu kamnumzana Saibeth Musengezi webandla lezanu PF kabasoli lesi sehlakalo. Ke sizwe imbono kamnumzana Mafasibanda.
Ungabona besithi bayama bona bayahamba asisazi ke ukuthi kathesi kuzathiwani ngoba edilogwe besala besithi bona abathandi lami o Joseph Chuma hayi bengabantu abadefend izanu badefend umgabe baze basicina bengakwazi ukuthi umgabe seqotshiwe. Lanamuhla lokhu bedefend amanyala wonala kusasa bangavele bambone sedliwe uMnangagwa bazadefend omunye ngabantu abaphonga ukukhwezela udlame ngokuthanda izikhundla lokuthanda ukugabhula. Siyamangala abantu besintwini abafana nalo babu Joseph Chuma ozasapota yonke into nomimbi enefundile zisithi njalo ngumntana nomfundisi. UChuma wayebamba abantu bakankulunkulu abadala bayatsho bathi makaza izizali. Lokhu laye uChuma ufanele kukhondeme lo babu Gawule umfowethu bafanele bakukhonde. Uma bengabantu sibili bahle ba resign kuzanu PF laba majaha uJoseph Shuma don't believe Gaule is Lobo Zam. Niaba Tela civil through Studio 7 die. Aba resign Eba Weban Pinimova. Aba Kuluma and Sozonga go Studio 7. Kuzon Disavan to Kotabona, Lava Sala Kona every 50 meters Yongo Gaule, Lamanuaba, Echolocho, Aens, Wangas. 50 meters, Ilingova, Lingova, go to Abanaban to the Sense Engine. Lobo Zam Gaule, Lochuma Chianini, Lokusoya, Nisasiabo.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla eliphikisayo LCCC njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi siphinde saxoxa lo mnumzana Joseph Chuma oqanjwe nguMafasibanda sambuza ukuthi uthini ngembono le
uyadanisa kakhulu ukuzwa indoda engihlonipha kakhulu kakhulu ngikhuluma into ezinjalo mayelana ngami njalo futhi mayelana la ngephathi yethu iZANU-PF ujaha uSebeth lo obelumonakala wendlu kuyinto ebuhlungu kakhulu okunye ngokuthi thina lathi kuZANU-PF siyamzwela ubuhlungu njengesizalwane salapha eZimbabwe ngaleso senzakalo njalo futhi kulesifiso sokuthi abacwayisisayo amapholisa bacwayisise kuhle kutholakala ukubana lo mlilo uvele ngapi kutheni uhambe njani angazi why abantu befuna ukuhlala begijimela ukuthi bona ngoba lento eyonakeleyo bahle beyigcone kuZANU-PF bese ngathiwa yithi esiyabe senzele eso senzo ngoba ungazibuza ukuthi bona kuyini ivalue kaSebeth kithi esingayenza ukuthi bona simbombe kumbe simchisele indlu uyini oqathekile kakhulu ukudlula okwaba bomafa endiyana okudlula okwaba bomjamisa endiyana okudlula okwaba botendayibithe endiyana okudlula okwamama uThokozani Khuphe endiyana ngabaqamba bonke bebaningi size siyochisela yena sichiye laba sibili othona yibo sibili abangathi mhlawumbe bayazama ukunikinisa ibandla kodwa ngenxa yokuthi na we are very democratic bazihambela bekhululekile bangena izini mekhambeni abekhululekile sesingathi selani pho umuzi kaSebeth lokho kufuna ukuthi sibe sobhaba ukuthi singakavula umlomo sikhangelisise sidinge abamele beqwayisise bakwenze khonokho abomthetho phela kuphume impumela ezwakalayo lebambekayo ukuthi kuyini okwenzekeleyo njalo kwenziwe ngazi sathobani ngoba kuningi okungayenzakala la you can put ama theories amaningi ungathi mhlawumbe nguzibani banothengi nguzibani banothengi kodwa into eqade asitholeni ubana kuyini kahle kahle kwenzakeleyo kujaha lo ngoba siyo into esiyikhwabitayo thina uZANU-PF asiyo bandla elikhwabita udlakela we don't do that yebo bengaba khona abanye abantu abangakwenza khona kana becatsheke ngaphansi kwebizo leZANU-PF just as much as bekhona abakwenzayo even la ku-MDC kade sesiyi-CCC kodwa kangiboni ukuthi i-CCC layo iyaphawula ukuthi abantu kabahambe benza udlame kodwa kuyatholakala ukuthi abanye abantu kapha bengakwenza khonoko akungabike into edefina i-CCC ngenxa yokuthi kona uMafa yedwa sedobha isidina wajikijela akumelanga kube njalo kumele uMafa azithwalele isiphambano sakhe njengoMafa hathi ubana kugconwe ibandla lakhe ele-CCC lapho ayabe ekhona khona lokho okuningi okunye ungabe ukhulunywa umunye lomunye ule mvumo yokuthi akhulume umbono wakhe kodwa njengoba ngitshilo mina thina njengebandla leZANU-PF asivumanani lolo dlame yikubona abakhokheli bethu kusukela kupresident kusiya kubasekeli bakhe kusiya kunational chairman usiya ku-Secretary for Administration wabumpofu bonke bakhuluma ngelizwi linye ukuthi phansi lo dlame asifuni abantu abahlukuluzwayo abantu kabancinwe kuhle bekhonyiswe kuhle nxa sifuna amavoti
alo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla leZANU-PF Izakhamizi zemaphandleni zithi ukusilela kwemota zokuhambisa kuyaqhubeka njalo ukukhuphuka kwembadalo yayo okwenzakale izolo kuzabangela ukuthi uhlupho lolu ludlondlobale. Umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zemaphandleni eRural Communities Empowerment Trust uthi ukuvinjwa kwezimota ezingayisizo zenkampani yeZupco ukuthi zisebenze kubangela ukuthi izakhamizi zehluleke ukufinyelela indawo eziqakathekileyo ezifana lenkamba zamapholisa izibhedlela lamahofisi kahulumende. UNdlovu utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe isixoxisane leziphathamandla ezibona ngalolu daba ukuze kulungisiswe lolu hlupho.
Okokuqala vele ukuthi ozuqoka bakho emakhaya kakhulu. Uyafumana ukuthi indawo enjengelupane uyabe isuka elupane ende edolobheni isiya endaweni ezinjengabojotholo lapho kuhambeka khona kulo mgwaqo oright khona kulethara. Kuthi lapho kule mgwaqo enzima engahambekiyo kwavele kabazange beke behambe ukudalela abantu ubunzima obukhulu kakhulu. Kungakho-ke abantu sebethembe izimota zabantu nje ezizimeleyo ezibiza intengo esabeka kakhulu ozikhobazeleka bakho. Kukanti lakhonapho khona ekuhamba khona edotsholo ukukhwela kwayo kulimazile kakhulu abantu abavele bengela mali.
Laba abanye-ke abazisebenzayo abanganikezwa imvumo labo bayathwala yini abantu?
Bayathwala bekwenza becatsha. Bangabanjwa bahlawuliswa imali ezesabekayo kumbe babambise alomthetho ukuthi bengababambi. Khonokho kwenza ukuthi bona ukwenzela ukuthi bazuze inzuzo bakhwezele abantu bekwazi ukuthi enye imali ngokuhlawula nxa bebanjiwe njengoba bengekho emthethweni.
Singathi uhlupho lolu lubakhathaza njani abantu? Babesiya ngaphi lapho kugcina kube nqabela ukuthi befike?
Bhizimusi enkulu yenziwa iwa elupane edolobheni lelupane senta. Kungabe ngingabantu abafuna ukuza esibhedlela, izibhedlela kazikho emakhaya izintuthwana. So abanye abantu babesiza ezibhedlela kumbe bezobona odokotela batholakala elupane senta, ikakhulu nasikhangele ama-private doctors abeselupane senta. Bafuna ukuya emahofisini, kungabe kuyikuthatha amapasipoti, kungabe kuyikuvakathela amahofisi e-social welfare, kumbe ukuya emapholiseni nxa besebele ngxaki, kumbe bafelwe bafuna ukuzothatha ama-death certificate, ukuzothatha ama-death certificate. Konke lokhu kwenzakala edolobheni lelupane. Kungakho abantu babesuka besabelele bevele emakhaya amaningi bezokwenza amabhizimusi abo elupane. Abanye ngosomabhizimusi emakhaya babezowoda impahla zabo khonapha elupane, abanye ngabazothengisa imbida zabo ababezilime khona ngalo emakhaya. Imakethe ikhona lapha elupane ekhe abathengisela khona. Konke khonokhu kuyabakhathaza nxa sokubuya endabeni ze-transport, ngokubana intengo yangkhona inkulu kakhulu. Kwezinye indawo vele kayikho okwenza abantu begcine behamba imango esabekayo. Ufumane ukuthi umuntu uhamba umango odlula amakhilomitha ngamathumi amathathu, 30 kilometers isiya phezulu.
Babonakala njalo abanye abahamba ngendlela zokuhambisa ezifana lenqola kumbe amabhasikile.
Lalezo nqola sebesehluleka lokuthi bazimanethe emakhaya nxa ungasela amathaya. Ukuthi umuntu eqalise ukuthi ithenge amathaya kuba nzima. Abanye bavele lezifuyo kazisekho, fuyo ziyafa ngokusweleka kwamanzi, ngokusweleka kwamadlelo. So obademu kokudolisisa lezo nqola abanye abaselakho vele ngitsho. Kodwa abalutshwana babuya ngazo izinqola, abalutshwana babuya ngawo amabhasikili. Angeke sathi bonke abantu bawenza khonokho. Ikakhulu nasikhangele omama, yibo abahlukuluzeka kakhulu ngokuswelakala kwe-transport. Balutshwana omama abathatha amabhasikili.
Kuyini elikwenzayo eliphathisa ngakho izakhamizi?
Sikubambe kakhulu khona lokho, sakubamba kakhulu, sakhulumisana labakhokheli ezigabeni khonapha elupane. Sibamba kakhulu idaba olufana lokuthi omama abazithweleyo sebezele sehluleka ukuthi bafinyelele izibhedlela ukuthi bayebeletha bengazifakanga engozini ngenxa yokuswelakala kwe-transport. Sixoxe ngakho kakhulu sibili kabanzi labaphathi.
Alo-ke ngumnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bemaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Uhulumende ubikwa esithi kakalungisisi umthetho ovumela ukuthi abachayeli abangekho phansi kwenkampani ye-ZUPCO baqalise ukusebenza, njalo kufanele babhalise kumanyano wamankampani ezimoto ezithwala abantu andubana basebenze. Did you see kwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi ingcwethi zempilakahle zicebisa uZulu ukuthi alimuke ukuchisa kwelanga okukhona lezinsuku ngoba kungadala ingozi ezichiyeneyo. Leli phephandaba lithi imoto zilakho ukudubuka amavili njalo uZulu kumele anathe amanzi amanengi ngoba ilanga lilakho ukugulisa umuntu nxa enganathi amanzi aneleyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi igqwetha leHarare uMnumzana Phineas Ngaraba ugwetshelwe ukuhlala entilongweni okwenyanga ezilichumi ngemva kokutholakala elecala lokuntshontsha imali engamadola emelika zinkulungwane ezilichumi lantathu, 13,500, eyayiyimbadalo yendlu yomunye owayecele ukuthi amthengisele indlu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Bonani bafakazi ve-Studio 7, ngiyalibingelela nelisethulela indaba ezimnandi, indaba zeqiniso. Nibe sembingelela kakhulu ibandla le-Yellow Movement, ibandla labantu. Ngithi sukumanini le-register kuvota badala, thina sesa-register ngoba khayelanini o-Grade 7 sebebhadala malini. So izani ngabuyela 5 years zonke leyibusa badala, abantwana bafunda grade 1 to 6 behlale phansi. La matitsha abevele engasafundisi ngoba evele engaholi imali yakhona iye bengasathengi. Khathesi campaign yabingezelela imali zamatitsha, ikwasti zazithatha lezo mali after ama-campaign. Sebetseli bavotele, so kumele ukuthi siyifundizane 42 years lokhu ungayifundizane uPF yabungonja. Njalo le gugurawundi yona le sikhuluma ngayo ukuze bevothwe ukuthi siwuvotelele umbuso uphume, ziphume umbuso lo. Sivoteleni ibandla elihle, ibandla labantu, ibandla le-CCC. Ngifuna ukuphendula ubaba lo we-EFF leZimbabwe lo ubuzwa ngempi eyenzakale e-Ukraine. Usethatha izinto ze-Ukraine zefanisa le-CCC yethu, kuyafanana ngamanga ayenziwa i-CCC. Iyathi nxa ilamarali besisithabezani bafike benza ukuthi thina sebesikhuluma iqiniso, wena president siyakuhlonipha ungupresident kungela sikhulumela uthanda izinto. So sicela ukuthi uhlukane lebandla le-CCC. Siyakubizela uPrince ezomtshiya ukuthi i-CCC ayikhulumi nomuntu ongela sebook, ayikhulumi nomuntu owahluleka khona lokuvotela even ukhansile oyi-1. Siyakubizela uPrince ungazenzisa. So sicela uhloniphe ibandla le-CCC. Asikhulumi manga, thina sabe sikhuluma iqiniso, into ezenzakala live. Yikubona amapholisa akaphendula ucingo nxa u-Studio 7 sesimtshelile ngoba kathatha ihlangothi abaphenduli la ma-message ukuthi beze ukuthi liqiniso ngamanga. So wena ungamelana le-CCC akusoze kukwenzuke labantu, vele ungazi ukuthi ligcwele ngaphi kodwa ukugcwala kwena ku-useless, ligcwele ngomlomo kodwa lingelabantu. Hlukana lebandla le-CCC ube lesikhulumeli, ngoba ungajali ukuzikhulumela ku-Studio 7, khuluma ibandla le-CCC uzathi asikuhloniphi. Ngiyabona
tanini Studio 7 tanisa abantu bakithi laba bemathi South, especially ematrobo kwana bantu sebetshayela amagodi bamelela inhlanyelo ekagajomba from the government. Surely can you support your family? Ungafida abantu abakungento zokumelela ukuthi wanzanika inhlanyelo uzifide ngokumelela. I-dependence syndrome le abantu asebenayo iyayangisa kele, and this is why abantu beleke bevotela izanu ye-in ye-out after 5 years bavotele. Ngakuhlala ekhaya uthi sembesengitshayile amagodi vele indawo yokutshaya amagodi leyana i-stone age farming leya ngakudala lokuya. Tshona ugebhala amagodi, tshona ugobile ensimini lokuyana asondlela yakulima. Actually you guys should be crying for ama tractor, would live in ama tractor if you vote the right people in there. Would when ungathi umnyanga yonke ukuthi mele di government, mele I government yawona ingaphuma uzawenzani? Awula plan B. Ufuna ukunikwa nje inhlelo every year ubuloko ufidwa. What kind of people have we turned out to be? Ukuthi nxa singaphila ngokuthi siyabe sinikwa inhlanyelo, uthi ngimelele sibe inkalakatha yendoda elomfazi nabantwana, uthi ngimelele inhlanyelo uthi government isiphuzile. Iphuzile uthi igovernment contract lawo ndibikunika inhlanyelo. Kanti wena nxa usiba nabantwana uthemba ukuthi igovernment izabe ikusupply nenhlanyelo iminyaka yonke, wena vele awufuni ukuzithengela. That's very very bad thinking, ikakhulu coming from abantu bakithi ngaba komthwakazi abazazi ukuthi bazintandane. Singaziphilisi njalo, kuyayangisa lokhu. Liyasifaka abantu, liyasifaka, liyasehlisa ubuntu bethu. Utshona ukuthi ngimelela inhlanyelo, kuyayangisa lokhu.
Studio 7 labalaleli, yazi ngizwe esinye isimanga khonapha, ndlalele mbuka ivimbe ngibheke ivideo yangkhona abantu abagangileyo inkalakatha zabantu abayizakhamuzi babuya bezophega phezu kwemizi yabantu bephega phezu kwemizi yabantu bengabatsheli ukubatshela bethi bona bathunyelwe ngunkanyezi unkanyezi lowo ngumlimu noma ngumuntu into abangayaziyo ukuthi bathunywa ngumuntu obasebenzisa ukuganga bengabantu bese bezibona ukuthi yizigangi zona ngokwazo yonke into abayenzayo besithi ngokwezanu PF lokhu yenye ifake abakwazi ukuthi izanu lonyaka iyadliwa sebefuna ukuthi ithi idliwe izanu bese bedlile mbone ngani ingqondo yabi lapho hhayi asikho ukuthi baqinisile ukuthi izanu uyakwazi khonokho ufuna kuyo ma ofisini ezanu PF bayebuzwa abantu bezanu PF ukuthi yini yini elikwenzayo khonokho sizwe ngabo nxa besithi yiwo ababathumayo ukuthi hambani liyethatha liyehluthuna indawo zabantu lifake labo abantu babo ababafunayo basuke edwaleni edwaleni kula bathatha amaplazi edwaleni namhla edwaleni sokutheni sebeqalisa ukubuya futhi ebhuqwini egusini ensuza futhi bechiya amaplazi abangenayo ukuze libone ukuthi shuwa abantu abadala izigangi ezingaka uthithikela yesuka kibo khona eplan priest usho ukuganga khona le ezofuna ukufunda yabo ukuganga ngani bamtshaya kakhulu abafana mnayo abashola abafana laba labo osamishi ngani babethe too much iziyelele zabadala lezi izithuthe ezinye ezimalisayo sebesiwonele isigawo esidla imali zabantu sebenonile sebelemkhaba ngemali zabantu bethatha umhlabathi wethu esiwubhadalela irenti emguza thini hayi bayangibhoaliyas
sanibonani mthwakazi sanibonani mthwakazi omhleli tshona njani hayi siyatshona silokudana sizwa ubuhlungu njalo ngento esiyenziwa ngabo obhedimfofu labo July Moro laba abathatha intuthuko yemathebheleland le development yonke emathebheleland bayifaka ezisweni zabo bahamba bayadevelopha izisu zabo lemkhaba yabo thina abantu bakomthwakazi sisehlupheka kangaka okungangokuthi yibo abantu abasithengisayo esishoneni bathi hhayi esindebeleni kurayithi akudingakala i-development bese bethatha leyo mali bayishirelane labangani babo abangamashona khonale ibuhlungu le nto elisenza yona linabo-July Moyo labo-obhedimpofu kodwa lokhu elikwenzayo abantu bakomthwakazi libangcwaba bephila lisithengisa akulandaba unkulunkulu ngowethu sonke lizolitshonela lani kusasa ilanga emini libalele libe kwazi ukuthi okwenza uphiri lobhanda kuyamenza lingakhohlwa khona lokhu siyalokhu silikhangele lihluleka lokukhulumela abantu bakomthwakazi ukuthi noma ivini ephalamende ivini 1D angeke ubazwe bekhuluma nge-development yakomthwakazi kodwa bona bayadla basutha uzubuza ukuthi izipra yona lezaphu babelichiya khona lapho babelichiyela ukuthi liyesithengisa na libe selisidla lodwa lisutha lithi lina limelela imathebheleland kanti lina liyasithengisa akulandaba unkulunkulu ngowethu sonke sizohlala enhluphekweni kodwa kwelinye ilanga sizaphuma kuphela kule nhlupheko noma liyafuna kumba lifuna unkulunkulu ngoyokwazi
yebo studio 7 labalandeli bayo hayi okhulumayo lapha nguba budube Bridge how bakithi ngiyadana kakhulu bengilalele manje khona manje nje namhla I think kuyabe kungumhla ka 2 or so Sunday October ngisizuka ku belief gawole ekhuluma Polish umnangagwa emenza umuntu omuhle umnangagwa azanga kwemuhle ungathathi inyoka ungayifaka lipstick uyifaka amagcobo kanjani izali lokho inyoka umnangagwa sangake abe ngumuntu omuhle into yokuqala kumele ubelief gawole kumele akwazi khona lokho labo labantu abanjengochuma bona bayangisa nje ukuthi abantu bakithi kuyangisa ukuthi abantu bakithi abanjengabo belief gawole labo chuma shona bechaye babe ngamapraise singers awe bantu bezanu ukwedlula abanikazi bayo boniza phela ugawule angakhohlwa ukuthi la ngesikhathi sikamgabe belokho bemugabe belokho bemapraise singers belokho bengamapraise singers ngendlela efanayo so akathesa umnanga kwangasuka kungena omunye owabo wezanu bazasebesethena lo nguye oseright lo odlulileyo bona kusho ukuthi vele ngokwabo asiwo bantu abaright ubona sokumele abantu babakhangele ngendlela enye ebalulekile kakhulu ngoba asiwo bantu abakhuluma into elokuzeni eliqiniso ngabantu abakhuluma ukuhlabela ingoma efunwa ngulowo ophetheyo
ngaleso sikhathi ngoba umgabe bebemu protector na the same way eba protector umnangako.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, abahlenga abawelwe ingozi bathi sebethole izidumbu zabantu abedlula ikhulu 103 ababulewe lizulu lesiphepho uHurricane Ian esigabeni seFlorida. Indawo eziningi zilokhu zilamanzi amaningi njalo kucatshangelwa ukuthi kungatholakala ezinye njalo izidumbu. Izolo umongameli Joe Biden uvakatshele kwezinye indawo ezitshaye izulu leli wathembisa ukuphathisa bonke abathintwe ingozi yezulu leli. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eFlorida umnumzana Damurai Gwegwerere.
Hayi umumo usubuyele esikhatini sesensuku zonke nje hayi ilanga umumo womphakathi hayi ilanga selikhona hayi izulu alisani isidlulile ilokuzeli iHurricane Ian lo hayi usedlulile njengensukwini nje engadlula nje sokusala khona oko nje ukuthi sokulwisana lokulungisisa ukuthi indawo eziyabe ziphazanyiswe lizulu leli amapholi amagetsi awayo izindlu ezagcwala amanzi khonoko nje yiyo nje into ejwayelekile eyenzakalayo yikho sokukhona yumsebenzi wesukhona hayi kodwa yena ulokhuzeni uHurricane Ian hayi kaseko nje hayi iFlorida sesekubuyele endaweni yiko khonoko nje okwamalanga wonke.
Siyabona ukuthi izulu leli lingakani uhulumende wayexwayise abantu ukuthi basuke ezindlini lina kungani lalingasukanga ngesikhathi lisina lelizulu.
Ye ukuphuma kwabantu ukuthi khona abantu basuke endaweni baye ngapha into yenzakalayo ukuthi khona kuyabe kutshengiswa laphana kulokhuzeni kuma weather forecast ukuthi iHurricane ihamba iya ngapi iza kuya ngapi iza chaya ngapi laphi iza chaya kanje laphi iza chaya kanje laba baseduze le lokuzini lolwandle kubo Fort Myers lezinye indawo ngale yi hayi ngale into ziyabe zingamanga kuhle sibili ngoba nga echairman's yi indawo ziyalokhuza kuba kubi sibili ngale kulezi yanandawo hayi abantu nxa kuthiwa bayasuka bayasuka sibili liqiniso kodwa ke nxa usubuya ngaphezulu ngapha lapho sikhona thina kuyabe kungela ukuthi kuthiwa sukani kumbe liye ngapi liye ngapi kusokusiya ngokuthi khona lapho endaweni ohlala khona kuyabe kuyini ozahlupha khona njengalapho mina enhlala khona into ehluphileyo ayisiyo lokuzena ukuchaya kuka Hurricane sibili sibili into ehluphileyo ngamanzi abebuthana ke kwase kusithi khona isidlulile yona iHurricane amanzi lawana yiwa kade sigcwala ke endaweni ezindlini endaweni and ayisiko ukuthi khona sithi iFlorida yonke nje kuya ngokuthi endaweni nje lapha endaweni lapha endaweni so ukuthi abantu basukume baphume endaweni kuya ngokuthi khona kuhlalwa ngapi njalo lokuthi khona ngabe khangela ukuthi khona izachaya kanjani iHurricane yakhona la usibona ukuthi khona hayi thina lapha hayi lapha singapha singasinda ngoba khona ukuthi umuntu uphume usuke emzini endlini ayisondwelula ayisondwelula.
Lo ke ngomnumzana Damurai Gwegwerere isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seFlorida sona isitshawe kakhulu lizulu lika Hurricane Ian. Isikhathi kasavumi uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umthethwandaba usuwesule udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ngumkhokheli webandla leZANU PF kuluhlu lwamacala okumele athethwe. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abebandla leZANU PF baphungusekela umkhokheli lanxa besazi ukuthi kalahlonzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.